baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hey, jona njani mthwazo omuhle, siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngesonto mhla ka 29 Ntulikazi 2018. Igama lami ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Robert Mugabe uthi kasoze avotele ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo.
ZANU-PF, I can't vote for ZANU-PF. They, I can't vote for those who have caused me to be in this condition.
Ngeke ngivotele ibandla leZANU-PF. Ngeke ngivotele abantu abangenze ngabanje.
Abantu abaningi bathi sebemelele ukuvota kukhetho lwakusasa.
Kusasa nje lithi qhatha ngabe mphuma ngisemganini secondary. Ngisiyafaka uxa wami lapha engifuna ukuthi kona ilizwe liye khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Robert Mugabe wayengumongameli wakwele Zimbabwe uthi kasoze avotele ibandla leZANU-PF.
Unkosazana Lungile Masuku uthi inyathelo lwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe liveza obala ukuthi lokho esebuhlungwini ngendlela.
Ye, siyaxolisa kakhulu ngoba kade siphosele ongana isikho ke sethi sidingeke ongani yikho ukwenza ukuthi ke silifakele ye into ezinjalo. Kodwa kwamanje ke wothi siqalise ngakhonoku ukuthi abantu beZimbabwe bangani sebezimisele ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo kwele Zimbabwe. Ake sizwe ke u-Anastasia Ndlovu esitulela lolu daba.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho asekuzinga eliphezulu. U-commissioner we-ZEC uDokotela Qhubani Moyo uthi abantu abazavotisa sebesendaweni lapho abantu abazavotela khona njalo lakho konke okufunakalayo sokwenziwe.
Sifike emaphethelweni ama imaterial yonke yokuvotisa isihambile endaweni zonke la kuvotelwa khona kuma-polling station, le include ama-ballot papers, ballot box, lama-voters roll, lama-picture abantu, ama-polling officers, lama-police, ZRP, lama-polling agents, balindile yonke le material. Osokusele ukuthi kusasa umuntu avukele ekuseni, kwenzele ukuthi ngo-7 o'clock ekuseni, kuyabe kuvulwa, abantu bahle bafike baqalise ukuvota. Uyathwala isithupha sakho kumbe i-passport yakho engayexpayanga, i-driver's license kayivula.
Udokotela Moyo uthi wonke umuntu kumele avote kusasa. Uthi uZulu akumelanga alandele imibiko ethi abedolobheni bayavota kusasa, kuthi abahlala emaphandleni bayavota ngolwesibili.
Sike sabona imibiko eyinye ebhodayo ku-social media lapha ethi abantu emadorobheni bavota kusasa, abemakhaya nge-Tuesday. Lokhu sifuna ukuthi sikhulume njengezekhi ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko, i-election yenziwa nge-day eyodwa. Wonke umuntu emakhaya lemadorobheni kufuze ukuthi ayevota kusasa ekuseni from 7 kusiya ku-7 ntambama.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Chuma yena uthi uselinde ukuyavota njalo ukhangelele ubukhokheli obutsha.
Mina sengimelele ilanga lakusasa kade ngalungiselela. So kusasa nje lithi qhatha ngabe mphuma ngisemganini secondary ngisiyafaka uxa wami lapha engifuna ukuthi kona ilizwe liye khona. Angikhangela ukuthi ukhetho lube ukhetho lomahluko lapho esizathola khona uhulumende omutsha wehlukene lalo uhulumende kade saba la iminyaka le ngu-37.
Omele inzaphu eBulawayo Central kukhetho lokudinga ozakuba lilunga ledale lephalamende umnumzana iPhithule Maphosa uthi sebelinde ukhetho okumele luqhutshwe ngokuthula.
Silungiselele yebo ye. Kodwa sisebenze ngalokho okukhona, sikhangele ukuthi indlela okulungiselwe ngayo ukhetho ikakhulu bayizek le government ayihambanga kuhle, njalo i-economy ibingasivumeli ukuthi sikhambene ngokukhululeka, njalo sesilungiselele for usuku lwakusasa ngaloko kukhona sikhangelele ukuthi siphumelele ekhetweni lolu njalo sikhangelele ukuthi abantu bazavota ngokukhululeka la ngokuthula kuze kubalwe ama votes kwanonsela ama results ukuze ilizwe liye phambili ngokuthula la ngokuphumelela.
Kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu abazavota kukhetho oluzayo. Abancintisa ukhetho lokudinga umongameli omutsha bangamachumi amabili lantathu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakamizi zakobulawayo zithi kumele uZulu ayevota kukhetho olabantu abangamachumi amabili lambili abafisa ukungena esikhundleni sikamongameli welizwe leZimbabwe. Intatha lezindaba yethu ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Nontobeko Mabhena ngomunye wabavotayo kukhetho lwelizwe.
Sengilungele ukuyavota, iconstituency yami isenkulumane, ngiyamazi engizamvotela, kuvotelwa upresident, uMP lo councillor, bonke sengibazi engizabavotela, njalo lenzipho sengikhiphile. Okutshengisa ukuthi vele sengilungele ukuthi ngiyevota, njalo futhi ukuvota yi-democratic right yami. Ngikholwa ukuthi umuntu nxa engazange wayavota akalalungelo ukuthi asole konke okuyabe kusenzakala elizweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi Khona Behane.
Ukuvota kudala zalungela, kanti sesilindele ama-results kuphela. Sesikulindele nje kuphela ukuthi sibone ukuthi impumelelo yabi minjani, ukuthi impumelelo esifuna kumbe singayifuniyo yini. Kodwa ukulungela ukuvota kudala saba ready vele. Sokusiphuzela ilanga lakhona seliphuzile, ngabe kuyasa nje kathesi.
Unkosazana Martha Nkabinde ungezelele esithi bafisa ukuthi kube lenguquko eZimbabwe kulandela ukhetho lolu.
Mina ukurovota sengulindele sibili ngamehlo abomvu, hayi ilanga lakho sasasethi mphuzele silukufika, ngoba lilanga elikhulu sibili ukuthi lami ngenza umehluko elizweni lethu leZimbabwe. Kube khona utshintsho nxa lusiwa khona, ngoba isikhathi leso esiside silokukhala kodwa singatholi izimpendulo. Ilanga lakusasa yilo esilindeleyo ukuthi lisibonise ukuthi silotshintsho yini eZimbabwe, lenqubekela phambili enjani eZimbabwe.
Unkosikazi Talitha Sibanda ohlala esilovi uthi laye usezimisele ukuvota kodwa olokwesaba ngoba bayethuselwa emaphandleni.
Emakhaya sesizimisele ukuvota kusasa, kodwa lokho sethuselwa ukuthiwa kumele sivotele izana, nxa singayivotelanga sizagijima kakhulu ngoba sikwazi ukuthi okuthatha indawo kuyini. Sesisaba lokuthi sihambe siyevota kumbe siyekele kumbe sithini, basikwazi ukuthi senzeni ngoba kuthiwa nxa singavotanga iningi singavoteli eyinye iphathi sabe sikhanya. Kufanele sivotele izana ngoba impicture yethu yabe ikhanya, kanti vele ama-photos ethu ayithathelwani. Asikwazi ukuthi soze sisesaba ukuthi ngabe vele azange siyirejista.
Umumo okhona khathesi kobulawayo ulokuthula, njalo uZulu uyawuncoma esithi eminyakeni edluleyo imikhankaso ebivame ukuba lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga kakhulu ke Masuku khona ngapha lapho khona. Ye, okwamanje ke sililethulele udaba lukamongameli owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe othi kasuzavotele ibandla leZANU-PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga, iStudio 7 izakwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 ngomsakazo wakho.
Ye, siyaxolisa ngoba imjina yethu lapha kathi ngana ibambi kahle, kodwa sesethulela udaba olwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe othi ngasoza votele ibandla leZANU PF nalutaba. UMugabe wethule lokhu lamhla ngesikhathi ekhuluma lentatheli yezindaba eHarare. Uthe angeke avotela abantu abamsusa esikhundleni ngodlame.
ZANU PF, I can't vote for ZANU PF. I can't vote for those who have caused me to be in this condition.
Ngeke ngivotele ibandla leZANU PF. Ngeke ngivotele abantu abangenze ngabanje. Sengike ngathi ukuthi unkosikazi Joyce Mujuru lo nkosikazi Thokozani Khuphe kabala lutho abalwethulela uZulu.
So there is Chamisa le.
Nako uChamisa nguye okhona.
UMugabe uthe kuyamangalisa ukuthi kulabantu abathi kasuswanga esikhundleni libudo.
Our neighbors have been fooled into believing that all is well. No, it was not a coup d'etat. Nonsense. It was a thorough coup d'etat.
Omakhelwane bethu batshelwa amanga kuthiwa konke kwenziwa ngendlela eqondileyo. Batshelwa ukuthi kangisuswanga esikhundleni libutho ngamanyala lawa. Ngasuswa esikhundleni ngenkani. Ungeke wafaka amasotsha ezitaladeni elembobho emikhulu kungenzakali lutho. Nxa kungayisikho kususwa embusweni libutho, pho kuyini khona lokho? Uyabe uhlaselwa ngubani? Akula muntu yini oyabe ekuhlasela? Uyazihlasela? Uyabe utshengisela abantu ukuthi usuhluthune intambo zombuso? Yikho lokho.
Ilunga lebandla leZANU PF uMnumzana Believe Gawule uthi akumangalisi okwethulwe nguMugabe.
Mugabe ngumuntu ozondileyo olokhu aphumayo nje esikhundleni laphana. Lokho umuntu waye uzondile kathabanga. Kodwa mbese ngicina ngokuthi ngithi mina hayi wena ilungelo lakhe lelo elizweni lethu umuntu wonke lelungelo lakhe iconstitution yethu yakutsho it is democratic right ukuthi akhethe lapha akhetha khona. Kuyatshengisa ukuthi uMugabe ngabe uyaphila ngabe silokhu silohlupho olufana nayo ngabe kakuthithwanga ngendlela nala aphuma ngayo ngabe ulokhu ekhona and ngabe siyaba lohlupho olumangalisayo ngaye nalo baba.
Kodwa ke ilunga lomanyano we-MDC Alliance uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kuyajabulisa okwenziwe nguMugabe.
UMugabe ngumZimbabweni, ngumuntu waseZimbabwe, wazalelwe eZimbabwe njalo kasomntukazana. UMugabe ngumuntu oke waba ngumkhokheli, ngumongameli waleli lizwe laseZimbabwe. Kulosekelo oluningi okumangalisayo ngaphakathina kwaleli lizwe. Kasitsho ukuthi umsulwa, kasitsho ukuthi ungcwele, kasitsho ukuthi uyingilozi. UMugabe laye ulobubi bakhe angabe wabenza, kodwa ulobuhle bakhe abenzayo. Kodwa njalo siyananzela ukuthi uMugabe ngumuntu okhaliphileyo, kasomuntu oyisithutha, ngumuntu olezinto eziningi azaziyo. Uthe ekhangela phakathina kwabantu abangamachumi amabili labathathu abafisa ukuba ngomongameli baleli lizwe, wasekhangela wasebona ukuthi onguye ongayenza intando kaZulu, onguye ongaphakamisa ilizwe laseZimbabwe. Akekho omunye ngaphandle kokaMnumzana uNelson Chamisa.
Incwadi kwezombusazwe uMnumzana Evidlela Ncube uthi uChamisa ulakho ukubalekelwa ngabantu abangathakazeleli uMugabe.
Kuyinto enhle nxa abantu bezikhethela ukuthi bafuna ukuthi basupporte liphi iqembu. Kodwa kunengakade kukhuluma nje bekulehlaya esithi yena kakusela nkululeko manje nxa iqathanisa lalapho yena esabusa ukuthi indlala siyandile, insizi zabantu sezandile kulaleso sikhathi yena esabusa. Kanti-ke futhi ukhala ngaye yena mathupha, kakhali ngelizwe, ukhala ngensizi zakhe ukuthi abantu kabavotele i-MDC i-alliance ngoba efulungise zakhe insizi ayezelizwe lonke. Kanti-ke okokugcina ngathi mina asikwazi ukuthi kuza kwenzani kunalokho. Kungaba le ngozi yokuthi abantu abangathandi uMgabe kakhulu akade bezavotela iMDC Alliance bagcine beyibalekela bevotela yena uMnanga Kolo ongafunwa nguMgabe.
uMgabe wasuswa embusweni libutho libambisana lomnumzana Emmerson Mnangagwa lamalunga edale lephalamende. uMnangagwa uthi uMgabe wazisukela esikhundleni sikamongameli esisaba ukuthi uzagijwa lidale lephalamende. Kusenjalo intathele zindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube ukhulume labantu eGwanda ngokwethulwe ngumnumzana Mgabe. Usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Lungile Masuku uthi inyathelo lwayengumongameli umnumzana Robert Mgabe liveza obala ukuthi lokhu esebuhlungwini ngendlela akhitshwa ngayo esihlalweni.
I-enga alayo ngendlela akhutshwa ngayo last year ngoNovemba. Lapha sezama nje ukuthi akhawulise bona abamkhuphayo esihlalweni ngoba yena ngokwakhe ubengakafuni ukuphuma. Njoba evele esesesihlalweni wayengavumelani le opposition. Lapha nje sekuyikuzama nje umuntu omdala ukuthi akhawulise.
Amazwi akhe agcizelelwe ngosakhulayo umnumzana Mduduzi Moyo odwa uMgabe ukhathazekile ngokukhitshwa kwakhe embusweni.
Umongameli obviously njengomuntu ozobuhlungu ngokwenzakala kuye because wayengathembile ukuthi uyafika lesi sikhathi kungayisuyo olomfanekiso wakhe emaphepheni lanokuvotela. Yikho sejikisile wayethe yena sizayivotela uShamisa kwamukekile sibili. Maybe labantu abaningi bazalandela lokhu benze okufuna ukwenza umongameli.
Unkosazana Juliet Nkiwani okhokhela inhlanganiso yabomama e-Human Development Association of Zimbabwe uthi liyasolisa inyathelo elithethwe ngumnumzana Mgabe.
Kungaba liqhinga labo olokuyenga abantu ukuthi babone angani uMgabe laye usephumile. Kuphinde futhi kuzwise abantu ubuhlungu ukuthi kanti nxa uChamisa engabuya abambane loMgabe onguye sifuna ukumkhupha kutshoni bazondele uChamisa. Mina ngibona ngani nje kungumdladlanyana uMnangagwa loMgabe abawudlalayo.
UZulu weZimbabwe uyavota kusasa njalo indawo zokuvotela zizavulwa ngehola lesikhombisa ekuseni kuze kuyetshaya ihola lesikhombisa ntambama. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Sike sikhokhe umoya kancane sikhumbule uNkulunkulu.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu. Simelele ukhetho kusasa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngibona kuqakathekile ukuthi sikhulume ngentshumayelo ezakhuluma kubakhokheli nentshumayelo ezakhuluma kubalandeli. Ngikhangela uJoshua chapter ka-1 iverse ka-8. Lapha sihlangana loJoshua esanda ukuchapha ulwandle olubomvu esemelele ukuthi ayekusa ayethatha umhlabathi omutsha ayethatha ilizwe. Siyakwazi ukuthi uJoshua wayethethe kuMose, uMose owayekwanisa ukunqoba wenza izinto ezimangalisayo. Kodwa ukungena-ke elizweni elitsha esikhathini esitsha kwakufuna uJoshua. UJoshua chapter verse 8 uthi yena, ibhuku leli lami, ugwalo lwami lolu lomlayo lungaphumi emlonyeni wakho, zindle ngalo ekuseni lasebusuku ukwenzela ukuthi ngobuneke ukwanise ukwenza yonke into ebhale kulo. Njalo-ke ngokwenza lokhu wena uzaphumelela ube nenotho enkulu kakhulu. Ufuna ukukhuthaza abalaleli bami abaza kuyavota kusasa ukuthi okokuqala, nxa sikhangela inkokheli, asikhangeleni umuntu ongavumeliyo ukuthi umthetho kaThixo uphume phakathi komlomo wakhe. Okwesibili, sikhangele umuntu ozavuma ukuthi azimse, akhokhelwe, aqondiswe ilizwi likaNkulunkulu kuyo yonke into ayenzayo ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liphumelele, siye sibe leZimbabwe entsha, sibe leZimbabwe enothileyo. kukhangelela abakhokheli abanjalo. Ngakho njalo bengifuna ukukhuluma nabakhokheli bethu abalaleleyo bonke, abane bayakuyakhethwa bebe ngokhansila bethu, abane bayakuyakhethwa bebe ngama-members of parliament, abane njalo engxenye bazokubakhethwa umuntu abe nguye upresident welizwe lethu. Ukuthi kuyadingakala ukuthi nxa ungumkhokheli wazi ukuthi umlayo kaNkulunkulu akumelanga uphume embonyeni wakho. Njalo-ke akumelanga ukuthi uyekele ukuzindla ngelizwi kaNkulunkulu nxa usenza izinqumo ezokubusa abantu, ngenxa yokuthi ngokwenza lokhu ukhulula izibusiso elizweni lakithi, ukhulula izibusiso ebantwini bakithi. Ngoba isifiso sonke silaso thina abantu beZimbabwe yokuba sithole iZimbabwe izikolo zethu eziyabe zifundiwe, abantwana bethu beyefunda, sithole izibhedlela zethu ezisebenzayo okulamadokotela labomongikazi okulemithi, sithole njalo ama-factory ethu esebenza kule misebenzi iyo, sithole njalo ithuba lokuthi labo abafundisayo amatishala ekwanise ukufundisa echelesile ethole imiholo yabo. Ngakho-ke sidinga inkokheli ezakwanisa ukwenza konke lokhu, isizathu abantu abazaphuma ngaso kusasa esiyavota. Ilizwi likaNkulunkulu-ke liyasikhuthaza ukuthi lathi-ke abazalwane asiphumenini ngobuningi bethu, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi lona kumele ukuthi thina sibe yisawuti, sibe yikukhanya. Manje ungaba yisawuti onjani, ungaba yikukhanya njani nxa ungasoze ukwanise ukuba yingxenye yalokhu ilizwe elikwenzayo. Ngakho ndiyakhuthaza ukuthi siphume ngobuningi bethu, izwi likaNkulunkulu-ke lisikhokhela, lisikhondise ukuthi sikhetha kanjani.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyakhuluma, ngikhuleka namhlanje ukuba abazakhethwa belandele umlayo kaNkulunkulu, labakhethayo kusasa labo bakhokhelwe ngumoya kaNkulunkulu lomlayo wakhe, ukuze kusasa sibe leZimbabwe lokuthula, leZimbabwe enothileyo. Asithandazeni Baba, ngegama likaJesu sibeka ilizwe leZimbabwe ezandleni zakho. Namhlanje kusihlwa, kusasa kuyavuka kulo msebenzi omkhulu ukuba kube lokuthula, kube nokukhetha okuvele esikuwe. Siyazi ukuba nguwe obeka amakhosi, nguwe okhipha amakhosi. Beka-ke lowo mkhethileyo, beka labo bakhethileyo, ukuze uNkulunkulu ilizwe lethu liphumelele, libe zokunotha, libuyele esigabeni lakikiso ekuqaliseni. Thakaza konke lokhu sikwethemba ukuba nxa sithandaza wena uyasizwa njalo uyasiphendula. Ngegama likaJesu, amen.
Belilalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Okwamanje sesilithiya ezandleni zikaMike Hobe kuhlelo lwabatsha.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo, ngumaikhobe. Lamhla sisesigabeni seBulawayo East Constituency, sixoxa lomnumzana Tinashe Kambarami, yena okhangelela ukungena kukhetho ngaphansi komanyano we-MDC Alliance. UKambarami ukhangele ukuba ngikhansela. Kambarami, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti. Masiqale ngokuxoxa ngamafeshane ngawo. Awungitshele kahle kahle ngubani uTinashe Kambarami.
Ngiyabonga ngethuba onikeze lona msakazi. Mina ibizo lami nginguTinashe Kambarami, ngizalelwe ePhelandaba kuNkomo lapha, ngakhulela eLobhengula. Ngiwuchalimani wamayouth eBulawayo East, njalo ngiyicandidate ye-MDC Alliance ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa kuward 3 as a councillor. I'm a young man ole business IT, I run an IT company khonapha koBulawayo. I'm a Cisco certified engineer.
Njengoba ushilo ukuthi ungumuntu ongisakhulayo njalo oyi-engineer, kuyinokwenza ukuthi ungene ukukhetho kuluminyaka.
Ngiyabonga kakhulu msakazi. Thina njengabantu bontanga sile, we have new ideas ezingatshintsha ilizwe lethu. That is the reason why I was found there. Yikho ngiyi-candidate, ngingakhethwa ngabanye labadala abangikhetha ngoba babona kuqakathekile ukuthi njengama-youth lilama-new ideas. Hambanini likele esigokhela sibone ukuthi kungaba le-change yini.
Ayi, ngikuzuyile mnumzana. Awungitshele, eMatabeleland Eningi labantu balesikhalazo sokuthi abantu abeshonene yibo abasebethatha izikhundla njalo imisebenzi esigabeni sabo. Njengomuntu olebizo elesishonene njalo okhangela ukuncintisa esigabeni sabantu abezindebeleni, izakhamizi zesigaba seBulawayo East ziyakuthakazelela na?
Umbuzo omuhle kakhulu. Sike saba lemhlangano eminingi sikhuluma ngakho lokho. Okubi ngokuthi umuntu uyasuka eHarare ebuye ezothatha isikhundla lapha koBulawayo engakwazi ukuthi izinto zihamba njani koBulawayo. Njengoba ngijilo ekuqaliseni ukuthi ngiyomuntu okhulele lapha koBulawayo, akula enye indawo engiyaziyo. So mina ukungena kwami as a candidate sangena kuma elections, ama primary elections, ngavotelwa yibo bonke. Asikhethi thina njenge MTC Alliance, asikhethi abantu ngendimi. Safaka ama candidates ngokuthi ngabantu esibabonayo ukuthi bengasikhokhela.
Unganqoba kukhetho ukhangela ukuthi uzakwenzani ukuze uthuthukise impilo zabantu abaphila esigabeni sakho?
Nginganqoba ngokhetho eluzayo. Ngikhangelela ukuthi okokuqala kumele sibe lezi bedlela kumele ama clinic aseduze labantu. Then khonapho kundaba ze-security, indaba zama-street lights. Kuqakathekile ukuthi ama-streets ethu ebe lama-street lights ukwenzela ukuthi umuntu loba ehamba ebusuku engacathanyelwa ngabotsotsi, ngagcina sebanjiwe inkunzi.
Qhebe uhlelo Thinashe, utshela izakhamizi ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi bakuvotele njalo bavotele ubaba uNelson Chamisa beshiya abanye abazabe bencintisana lani?
Ngiyabonga kakhulu umsakazi. Mbonge labalaleli ngesikhathi elinikeze sona ukuthi ngikhulumisane lana. Amabandla anjengezana PF sesidiniwe ukutshelwa amanga. For the past 38 years betshontsha bebulala umnotho weZimbabwe. So ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi asiphumenini ngobuningi bethu siyevota mhla ka 30 sivotela ibandla leMDC Alliance lama candidates wonke weMDC Alliance. Ngithanda ukuvala ngokuthi asambeni ngobuningi bethu siyevota sivotele ukujinja iZimbabwe.
Hayi, siyabonga Thinashe, bekuhle ukuba la ukuhlela. Mthwakazi omuhle, nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Thinashe Gambarami ongisakhulayo oncintisa ukukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamuhla, kodwa mthwakazi omuhle, lingakhohlwa ukuthi kusasa lusuku oluqhakathekileyo. Kusasa livotela inkululeko. Bafethu, ukuvota kulilungelo lakho njengesizalwane seZimbabwe. Khetha umuntu omfunayo, yena ozabelwela izifiso zakho njengesizalwane seZimbabwe. Bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo nguMike Hobe, libe leviki elishukela.
Loke ngumculo wemvuselelo yamakholwa gospel group besithi asambeni siyevota. Singahlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba bezikhokhela lamhlanje. UMnumzana Robert Mgabe uthi kasoze avotele ibandla leZANU PF lonyaka. abantu abaningi bathi sebezimelele ukuthi bavote kusasa. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo wonke ebusuku.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.